Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMabasa 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi bahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha.
Bayakhala emaphandleni ngohlelo lokuvalelwa ezindlini.
Lapha ewandle abantu bayadubeka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokula bantu abangamathumi amathathu lanye eZimbabwe abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abane babhubha wathi njalo ababili basila. Sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6067 eZimbabwe ababecatshangelwa ukuthi balomkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele sokulabantu abafika phose izigidi ezintathu abahlolwa batholakala ukuthi balomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City abedlula amakhulu amabili babhubha. Kulabanye njalo abanengi abasilayo. Umemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo kwelemelika. Akwaziwa ukuthi eZimbabwe luzaqhubekela phambili kumbe hathi uhlelo lokuhlala ezindlini olubizwa ngesilungu ngokuthi yi-lockdown. UNobutler wohlangothi olubona ngezokwethula kwemibiko umnumzana Nick Mangwana kenelisanga ukuchasisela iStudio 7 ngodaba lolu ngenxa yokuthi ubesemhlanganweni wokuhlolisisa uhlelo lolu oluqhutshwa yi-COVID-19 Task Force. Uhlelo lwe-lockdown lugqitshwa ngeviki ezayo abantu abaningi bekhala ngendlala lokunye okujiyeneyo. Omunye wabakhalayo ngunkosikazi Janet Ndlovu ohlala eFilabusi esabelweni seMatholen South.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha. Sike sabona elinye idona elibuye libhalisa abantu lapha kuthiwa bazathola ukudla. Asiphindanga salibona. Bona laba abalutshwana abaphiwayo umumbu we-welfare. Yibo laba abaphiwayo balutshwana.
Unkosikazi Busi Masina ohlala emagwegwe kobulawayo laye uyakhala okumangalisayo.
Okwamahara vele angaze ngubone. Njalo indaba yemali kuthiwa kule mali eholiswa abantu. Ngiyezwa kunews bekhuma ukuthi sebenike phose ama-1000 amangaki kobulawayo leHarare. Kodwa angaze mbone muntu mina osoke wathi leyo mali uyitholile. Ngingazitholelo mina ngoba vele angaze ngiyitholi. But khonokho nje ukuthi omunye umuntu ukhona yena seke wayithola leyo mali. Ayi, angaze ngiyibone mina, angaze ngimuzwe lo muntu okhuluma ngayo ukuthi uyitholile. Siphonga ukuzwa bekukhuluma bona kuma radio lapha kuma ezindabeni lapha ukuthi sebephila abantu imali njalo kule mali enganani.
Umnumzana Fortune Nyoni ohlala ewange uthi kabatholi lutho okuphiwa nguhulumende.
Iqiniso elihle sikuzwa nje ukuthi kukhona kwezinye indawo. Lapha ewange ngitsho lasemaphandleni akulampe njalo abantu bayadubeka.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Kethwele Luphahla othi kukhanya engani abantu abaphiwa ukudla ngabasekela ibandla leZANU PF.
Elizweni lakithi kanti kuhamba njani? La ngesikhathi sokufa kumele abantu kukhethe ukuthi laba ngozwani kumele badle, laba abanganikwayo bona yibo kumele bafe. Hayi bantu. Abantu bakithi kabantshintshe. Abantu bona labo ukudla okufikela kubo kabantshintshe izinhliziyo zabo lezi ezililitshe eziqine kangaka ezibayenza ukuthi bakhethe abantu banike abantu ngokubazi. Akumelanga kube njalo. Nxa kuyinto elanda ukuzosiza abantu, elanda ukuzosiza umphakathi, mayisize umphakathi wonke.
Kodwa umnumzana Dingumuzi Phuthi okubandla leZANU PF uthi akulabantu ababandlululwayo kuhlelo lukahulumende.
Ngamanga aluhlaza tshoko lawo ukuthi ukudla kokuncedisa abantu phakathi kwesikhathi sobunzima somkhuhlane we-COVID-19 kuphiwa abantu abasekela ibandla lezanuphifu kuphela ngoba abantu abayibo abakusebenzayo sibone kusiba ngama-residence associations nxa sikhangela emadorobheni imizamo yokuthi lokhu kufike emaphandleni andubana ilethwa kodwa siyazi ukuthi lathi njengabantu esebenza labantu kasilani lokuthi umuntu usekela liphi ibandla ngoba thina silandela umbono lokwenza kuka president Edi Mnangagwa ukuthi wonke umuntu weZimbabwe uqhakathekile azingeke siqalise ukubandlululana ngalokho angikwazi ukuthi abakukhulumayo bakuthatha ngapi ngoba umthetho kahulumende weZimbabwe lo mbono kamongameli Edi Mnangagwa konke lokho kuvumelana ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kaphiwa amathuba alingeneyo lathi njengezinkokheli sikusebenza njalo nxa sikhangele abantu beZimbabwe sibabona bengabantu abafana nayo ukuthi umuntu usekela liphi ibandla ayisikho esikwaziyo phansi kombuso kababa Mnangagwa
uhulumende uthi kule mali ayinika abantu ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 Abantu emaphandleni bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini ngenxa yokuthi abanye babo balezifuyo njalo bakha amanzi endaweni ezijeneyo lapho abantu abagudlana khona njengedlala yenza umlondolozi Ndlovu usadulela loludaba
Vathi bethuswa ikubhubha komuntu obehlala eMondoro obulwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki ephelileyo Sebedlalela evalweni besithi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngesiphangiphangi emaphandleni ngenxa yendlela abaphila ngayo. Umnumzana Pino Sikhosana ohlala eJombe enkabazwe uthi okunye okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini olwaziwa ngokuthi yi-lockdown yikuthi kulabanye abelusa inkomo okumele bazikhangele sonke isikhathi.
Lapha esibuthana khona siyakukha amanzi. Abantu abakhangeli konoko esikutshelwa uhulumende wama-social distance siyama nje sibuthene sikha amanzi uma kusenza uhulumende elethe abantu abangafundisa abangapha ukuthi njani miwaso for ukuthi udwe lo corona lolu lungasibulali
omunye njalo ohlala esiqhintini sesidakeni eJombe umnumzana Zamani Chuma uthi okunye okwenza ukuthi bengalandeli iziqondiso zohlelo lolu yikuthi izibhedlela zikhathana lemizi yabo
inilaba abagulayo abasenelisi ukuthi sihambe ezibhedlela ngoba loba imota sibili ezidlulayo ngapha sezizilutshwana ukuthi sikwanise ukuthi sigade sihambise abagulayo ezibhedlela
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nompilo Chabalala ohlala enyama yendlovu esabelweni semathebeleni North othi bayalamba ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lolu.
Hayi indlala isithwala esenzima ngapha. Lezibhedlela kula. Uyahamba ezibhedlela kukhatshana kwampu futhi akulaphiliza kulamuthi.
Omunye njalo ohlala enyama yendlovu umnumzana Zibuyile Nkomo uthi bahlutshwa indlala lamanzi.
Kula transport yokuya lapho kudingwa khona ukudla ngoba kuvaliwe imota azihambi. Izibhedlela zikhatshana nendlala lonyaka izulu lisibulele akusila kudla. Amanzi sithatha kugwayi baningi khona le nkomo zinatha khona lathi sinatha khona
kulabanye abakhala ngokusela olwazi ngomkhuhlane we-COVID-19 omunye wabo unkosikazi Sazini Maphosa ohlala eManama esabelweni seMathebeleni South
abantu balapho yazi bayaphithizela sokwazi umbeni sizabulayiswa ngabantu betshwala bona lapha yazi kuyafiwa and i-grocery so siyabulawa kodwa sokudura lokho lokutshona endlini ningene ngiphume phandle ngengadini ngithibilike ngibuye ngizohlala endlini hey anze siphele nzima uyazi angazi ukuthi umuntu okuzaphela njani lokho
umnumzana believe gawule okubandla leZANPF uthi uhulumende uzama ukulungisa konke okuhlupha abantu
kule engikubonayo ukuthi abantu bayakhala ngokuthi amanzi endaweni lezi lokudla kumbe lokungaphatheki uhulumende uyananzelela konke khonoko kodwa uhulumende uyazama izandla zikahulumende zimfitshane imali asilayo kangako kodwa uhulumende sethena i-priority number 1 ikulwisa umkhuhlane we-COVID-19
akwaziwa ukuthi kuza kwenzakala nomkhuhlane lo ungamemetheka emaphandleni kweZimbabwe ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Siloku sikuhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini sithole imlayezelo evela ebantwini abathiyeneyo basithumezela ke le imlayezelo ku WhatsApp nombolo ye Studio 7 ethi +12024650318 uthi sizwe ukuthi bathini.
Sicelo esinaso esisifisayo ukuthi ngabe uhulumende wakithi kwela seZimbabwe makusenzeka avule lapho avula khona aye avulela abantwana abazabhala ama examinations ekupheni komnyaka abasikhangelela abantwana abaku form 4 laba ku A level at least makungavulelwa bona babuyele ezikolweni. Sibona ngathi akungeke kube le congestion eningi kakhulu kodwa abantwana bazayeneliseka ukuthi kube lalapho abaqhubha khona. Siyabonga, sicela ukuthi uhulumende asikhangelele khona lokho. Ngiyabonga. Okhulumayo ngisakhile moyo wela seplant.
Igama lami nguWashington Ncube, ngisetsholotsho kwesigendi. I-lockdown thina isenzele phansi. Ithe iqala before iqale mina ngangisegoli and then ngasuka ngeviki le ngisuka into engifika nje kind of 3 days hayi yabe iqala ngivalekile nje ngisekhaya. Kodwa ke ngibona kungcono kakhulu ukuvaluleka kwami ngisekhaya ngoba ngiyakwazi ukuthi ngivuke ekuseni ngemasimini hayi sidlele njena nayo amakhabe noma indlala siyikhangele lo nyaka hayi lo mnyaka ungathi usifulathele ma.
Lawo lakho ukutumeza umlayezelo wakho khona manje tumeza kunombolo ye Studio 7 ethi +12024650318 tumeza khona manje. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Uyaxokozela emzini kamongameli kwakwele Melika kulandela okwethulwe ngumnumzana Donald Trump othi abantu balakho ukulatshwa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ngemithi ebizwa ngokuthi ngama-disinfectants. UTrump uthi ubezidlalela nje kodwa abamaziyo bathi ubekhuluma okusenhlizweni yakhe. Kule mibiko ethi umkhokheli wabilizwe le-North Korea uKim Jong-un ugula okumangalisayo. Kukhanya engani ulakho ukuhanjiswa kule China lapho alakho ukulatshwa khona isifo senhliziyo. Uyise wabhubhela kwele China lapho ahanjiswa khona ngesitimela. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senqana amasiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Senqana amasiko
babelobola
usenziwe manje.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubekela phambili ngodaba lokuthi abantu bayakhahlamezana ezindlini ikakhulu kulezi nsuku ngesikhathi somkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ake siqhubekeke lolu daba namhlanje silonkosikazi Jester Sibanda uMandlovu kanye lomfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church.
Abantu abaningi bayisaba engxenye kithi kakhulu obaba ngizakuza umama ukuthi uthi
yeah what is it yes yeah ukhathisa kona mpahla ngene umama ukhathisa kona
yeah uyabo usesaba ukuthi ungaveza izinto zakho ezivele zingxenye yakho usuza kwaliwa usuza xothwa usuza thini sebeza kukhangela njani. Kodwa ke ngiyabuyele ukuthi xa kulothando ayikho into noma imbi kangakanani noma inkulu kangakanani iyalungisiswa ngothando.
Yeah ngena mama konapho Mandlovu.
Ngiyabonga lokuswelakala kukaJesu. uJesu uyaswelakala emakhaya ngezikhathi ezinje ukuthi ubaba nomama labantwana uhlalwe emthandazweni kuthandazwe.
Ebantwaneni ke gogo lapho ke Mandlovu nxa kusenzakala konoku kuhlukuluzana ezindlini abantwana kubabamba njani enhlizweni konke lokho?
Bayakhathazeka ngoba abantwana ubaba bayamthanda nomama bayamthanda. Nga abantu laba sebekhathazana, sebelimaza abantwana, abantwana basebelimala kakhulu okudlula bona.
Mfundisi,
amasibili uyichaya ekhanda kuyabahlukuluza abantwana. Athi namhla kuphela la kusasa. Bathi laba badadisa ngezenqondo. Umntwana uyakhula xa ekhulela endaweni enjalo. Ungabona ngani hayi uphephile sibili usehlambulukile enqondweni yakhe uzabamba lokho oqakathile. Kodwa ke phambili ekuphileni kwakhe uyabuyela kuwona lwana umumo akhulela kuwo. Ngoba kuye umuntu ongubaba kumele abe ngumuntu ohwabhayo, kumele abe ngumuntu olamandla, kumele abe ngumuntu okhanya ngani ulonaka angahlangana lomunye ubaba olungileyo ochumileyo. Hayi kasobaba enough. So kuyahlupha ngikhulumela kwaba ngamantombazana, kuyakhathaza sibili phambili. So umama uyichaya ekhanda impela.
Ye nxa sithi singavala khonapho ke Mandlovu, njengomuntu omdala sibili, xa kungathiwa akubalayi abantu sibili lapha ukuthi kumele baziphathe njani ezindlini, akubalayi isizwe mama?
Mina ngithi ezindlini lapha abantu kabafundane, bazane. Umama amazi ukuthi ubaba ngambona senje, mina ngime so.
Okwengezelela kumama okunye ikwazi ukuthethelelana. Akula muntu ongelasici, sonke sonile sisilele enkazimulweni kaNkulunkulu. Kodwa singakhuluma iqiniso, iqiniso liyamkhulula umuntu. Nxa sesilikhulumile sikhumisane umlotha, uyawakha umuzi khona lokho.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge ubaba umfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church. Ngibonge njalo lo nkosikazi Chester Spanda uMandlovu. UMandlovu yingcwethi kwezamasiko esintu. Hayi ezulukandaba sima lapha kuhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sigcina masiko ayesenziwe manje.
So kuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe.
Yebo. Thakaza mohlezi. Kudibana nokuhlelo lwabasakhulayo ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo silokhe sikobulawayo. Ngontuthu ziyathunqa. Sixoxa loSibusiso Dube. Intathele izindaba ngomsakazo we-site. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus.
Kube ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo njani?
Hayi ngiyaphila bafundi, njani khona ngapha?
Hayi siyaphila. Asithinteni udaba lolu mkhuhlane we-coronavirus. Awena uyintathele izindaba. Sike saxoxa labanye abakumsebenzi ofanayo. Bona bathi kulesi lockdown amalungelo abo ayephulwa ngabezomvikela. Lokhu kusaqhubekela phambili na kusakwenzakala na?
Esesikubonile thina ukuthi udaba lolu kwenzakale ekuqaleni, kubangelwa kakhulu ukuthi ama press card ebengakaphuma ka 2020. Kodwa ngokwazi kwethu iministry ye information isiluxazululile udaba lolo. Kodwa inkinga esikhona ukuthi lokhe besiba khona abantu abazintathele izindaba abamiswayo kuma roadblocks. Abanye bebuza ukuthi kungani behamba ngezimoto zabo bengahambi ngozuko. Njalo sizwile thina ukuthi Zimbabwe Human Rights Commission isicomplainile ngokuthi bakhona abantu abahlukuluzwayo ngama social ama police kulesi sikhathi.
Asithinteni udaba ngomsebenzi elukwenzayo. You know, at site. Siyabona ukuthi iselenze umsebenzi omningi kakhulu ekufundisweni kwa lifundisa uZulu okunengi mayelana ngalomkhuhlane. Ubona ngani izakhamizi kakhulukazi kobulawayo bayathakazelela na elikufundisayo?
Okokuqala, yebakhona abantu abangani bakuzwisisa esikukhulumayo ngodaba lwe-corona, but kusenjalo bakhona futhi abangani abakuzwisisi kahle. Ungabhoda lapha emalokishini kuboluveve kubo lo bengilala kwezinye indawo, uzabona abantu bebhodabhoda, uzathola abafana bezidingela utshwala, abanye bayavakatshelana. But okunye okumele sikuzwisise ukuthi lo mumu abantu abaphila ku uyenza abantu bezwisise izinto ngendlela ezahlukeneyo. Lapha nizama ukuthi umuntu ongelampuphe endlini umuntu ongelamanzi empompini endlini kunzima ukuthi umtshele ukuthi ahlale endlini. So abantu baba besiyadinga impuphu and lapha emphuthini kuyaminyanwa kakhulu, lalapho okhiwa khona amanzi eziboraneni abantu bayaminyana.
Inani labantu abasebebanjwe ngalomkhuhlane kobulawayo lilokhu liqhubekela phambili li-increase. Uzulu kobulawayo bona bakuthatha njani lokho?
Abantu kukhanya ngani bakwamukele ngokuthula, abantu ngathi ngesilungu kuthiwa ba-calm, asikaboni panic. Kodwa kukhona engathi kuyangithabisa mina ukuthi kulabo abantu abasebenzela inhlanganiso ezinjengama-NGOs, ama-civil society, nabosomabhizinisi sebegijimile bagcwala yonke indawo bedinga imali yokuthi kuncediswe ukuthi izibhedlela ziphiwe ukudla, ziphiwe imithi nokunye okufunakalayo ukuthi kwenqabelwe leyo COVID.
Hayi, siyabonga Dube ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yoni username yami. Kwanelo kwalamhla, sohlangana ngolwesibili olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku namhlanje lapho sikhumbuzana khona ngelizwi lenkosi ukuthi litshone empilweni zethu. Ngibonge labo abalaleleyo nalabo abahlala belalela ukuthi leli lizwi mhlawumbe lingabasiza libancede empilweni zabo belungiselela ukwedlula kulo mhlaba besiya kwelizayo. Namhlanje ilizwi lethu siyalithola encwadini kaDaniel sahluko 3 ivesi lika-27 lo-28 lapho lesihloko sendaba esithi isithando somlilo ofuthayo. Verse 27, izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo obanga namandla emizimbeni yawo kungahangukanga lunwele olulodwa emakhanda awo, engaguqukanga amayembe awo, lingasondelanga kuwo nephunga lomlilo. 28, Nebukadnezari wakhuluma wathi makabongwe uNkulunkulu waoShadreki noMeshaki no-Abednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezinethemba zazaguqula izwi lenkosi zanikela imizimba yazo kuba zingakhonzi zingakhuleki kuNkulunkulu noyedwa uNkulunkulu wabo kuphela. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, eli livi nxa sililandela kahle sibona ukubana kulamadoda lamathathu uAbednego noShadreki noMeshaki abafakwa esithandweni kumbe ezibo elalivutha umlilo owawuphindwe kasikhombisa ngobana babalile ukukhonza izithombe senkosi uNebukadnezar. Into engifuna siyinanzelele lapha yikuthi nxa sisahamba emhlabeni impilo yethu ihlangana izinto eziningi lobunzima obuthiyene obunye obukhulu kakhulu. Nanku umlilo lo kuthiwa uphindwe kasikhombisa, umlilo vele uyazitshisela nje. Pho nxa usephindwe kasikhombisa yikuthi umuntu athe abe umlotha ngesikhatshana nje. UNkulunkulu ke uyakwazi ukuthi abantu bakhe bayangena ebunzimeni obunjalo, abantu bayangena emililweni eminingi bakhale ngalokhu lalokhu, abanye ke abanje uNebukadnezar baqakeze bashaya makhwelo bakholise ukudubeka kwabantu baze babize labanye babo, babize icabinet, babize ingabe yini umkhandlu lowo kumbe icouncil, batshelane ukuthi ake likhangele naku ngabantu lokhu kuzavuqhwa khona sizake sibone inkonkoni yajama. Namba-ke kodwa amadoda lesephoselwe khona besithandweni somlilo, into emangalisayo yikuthi kuthiwa bangena bebathathu kodwa kwabonakala wesine phakathi kwabo. Engithanda ukukutsho kini izihlobo ezithandekileyo yikuthi lanxa lihamba lingena ebunzini mina bomali sayo alihambi lilodwa nanga uNebukadnezar wazi wavuma ukubana lo omunye wesine ukhanya indodana kaNkulunkulu lawe ebunzimeni ongena phakathi kwabo uNkulunkulu lawe kakuthi uwedwa sekisho lobunzima becorona le ekhuluna kusakwa malanga uNkulunkulu khona ulaba bonke abamethembayo ngobana uyakwazi ukubana baludinga usizo lwakhe lamadoda uthi abaphuma bemsulwa benganuki njona intuthu lawo uzangena ebunzimeni uyephuma ungonakalanga kodwa kufuneka yiloko ukhuluna ngoNebukadnezar ku 28 ukuthi uNkulunkulu kaShadrach loMeshach loAbednego kulaba abamethembayo uhlala labo kwaze kwaguquka le nkosi uqobo lwayo sengathi lathi lalaba abasikhokhelayo iinkosi zasemhlabeni zinananzelela ukubana kuyo yonke imizamo eziyenzayo amakholwa athembe ilizwi lenkosi ukubana lizabaqhuba libakhuphe ebunzimeni kawuhambi wedwa izilingo ziyabakhona okorona lemkhuhlane emningi engelaphekiyo iyabakhona kodwa bathemba uNkulunkulu ekugcineni baza kunqoba uNkulunkulu abelathi asophule kulo mlilo esiphakathi kwawo asikhulekeni babathixo engcwele naba bantu bakho banikela isandleni sakhe baphule emlilweni wenkathazo zonke abalazo ngoba nanguNkulunkulu wethembeleyo kuzobona phakathi amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzinti Mkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
siyabonga kakhulu ke Jakeli Dala untungamili nkomo.
This song comes to you from ICAP at Columbia University, which is working to build healthy communities around the world. COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless lot. Communities have the spirit to keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves safe. We have won other battles before, and we have the spirit to win this one. Distances apart, but if we put our heads together from a distance, if we walk the talk together and apart, we can win this battle together. Yes, together we shall overcome COVID-19.
Unogona kutaputira vamwe nekusaziva sakagara kumba.
Lo ngumculo osanda kwethulwa nguAlbert Nyati labanye abagoqela uDerek Mpofu, uTererai Mugwadi, uFatima Sitimela Katiji, uLwazi Jabangu, uJazz Signal, Joseph Chino Uriri, loMono Mukundu. Singagqibi uhlelo lwalomhlanje wathi sikhangele ebezigokhela. Abantu bathi bahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olivalisayo ngengubulo nguGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.